Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 13 kwenkwezi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje
ngiyathabela kakhulu mvuke ekuseni ngibona iphepha ndaba libhalelwe ukhona okwahandabela kakhulu ngiyabonga abahlale benjalo asifuni ukubona ama space asifuni ukuthi okwenzakala eMthari kuphinde kwenzakale eZimbabwe asifuni abantu bese siyathaba ama space vele besingawathandi besingawathakazeli
amapolisa azenayo ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade sebewasebenzisela abamakhombi.
Sibhekele ukuthi phela i-coach manje izogqinisa mpela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba. Bathi-ke enuya kuthi singakwenza sicabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo njalo siyakhola ukuthi mhlawumbe babakhiphileko ngebeyili kodwa ngokusala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa sisasele themba lokuthi isigwebo wasisithola.
Izizalwane zabona South Africa ezisikhofisa ebezivalelwe zisethethwa icala lokubulala isizalwane sawona eZimbabwe. UMnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili. Uwoza Fridays lo mculi womdumo kamakhandi osacathulayo uMxolisi Ndlovu ohamba ngegama lokuthi Makhelwane Inkonzi yeBhuzu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Amapolisa eZimbabwe aselayo ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimota abizwa ngokuthi ngama-spikes akade bewasebenzisa kuhlelo lokuxotshanisa lokubobha abemijova abasebenza bengelamvumo. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo mlayo wethulwe encwadini elotshwe ngumkhulu wamapholisa upolice commissioner Gordon Matanga othe amapholisa azasebenza insimbi lezi azabotshwa avalelwe ejele. Lokhu kuza ngesikhathi ukusetshenziswa kwalezi nsimbi ukuvimba izimota eziyabe zibalekela amapholisa sekudale ukufa kwabantu njalo abaningi balimala kakhulu kwenye ingozi edolobheni leMthare. UZulu uthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokumisa ukusetshenziswa kwama-spike yinto enhle ngoba lokhu kuzabulalisa lokulimaza abantu abangelamacala abavele bethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa. UMnumzana Libert Chirumo olula amalungelo oluntu uthi amapholisa abesephula amalungelo kaZulu ngokusebenzisa ama-spikes.
Mina indaba leyo ukuthi sebevalise ama-spikes ngithabe kakhulu ngoba kuyinto enceda thina esigadayo imithova yena leyo ngoba uzukwangona katholakali njalo akusayesabisi ukugada imithova ngoba abantu besebesifa. So ngezinye indlela uhulumende ubonile ukuthi impila kahle yabantu bayo iqakathekile kulokumisana kwezimota ama-spikes ngoba bekudala ukubhewuka ukufa kwabantu abaningi.
Uqhubeke sithi kumele amapholisa abhale phansi inombolo zemota bazisebenzise ukudinga imota ezibalekayo kunokuvimba ngensimbi lezi.
Ngithabe kakhulu mvuke ekuseni ngibona iphepha ndaba libhalelwe ukhona okwahandabe kakhulu ngiyabonga abahlale benjalo asifuni ukubona ama-space asifuni ukuthi okwenzakala eMthari kuphinde kwenzakale eZimbabwe asifuni abantu bese siyathaba ama-space vele besingawathandi besingawathakazeli.
UMnumzana Davatha Mlilo yena othi insimbi lezi zake zajikwa ephakathi kwenye imota esithi uyasijabulela isinqumo sokuba zingasetshenziswa.
Indaba yama-spike leyi, indaba yama-spike siyathaba kakhulu ukuthi amapholisa aseze akwanisa ukuthi ayibhange. Indaba leyi ayivunyele laseyayikhuthi ukuthi kuthiwa kuyenzakala ukusebenziswa kwama-spike. Siyabonga kakhulu lokho okwenziwa ngamapholisa kodwa sicela ukuba kwazi ukuthi laba izimuli ezelaba abafayo ikombi yayivela eMtare ipolisa lifike ispike bazayenzwana bazakompensatewa na okuyathula kuthiwe kunjalo njalo lepolisa lero sicela ukwazi ukuthi bazayenzani ngalo
lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lisa Nala othi amapolisa abe siba ingozi kuzulu ngokusebenzisa lezi nsimbi
siyabonga shuwa ngokubhanwa kwama-spikes lawa kanti ngoba indaba zama-accidents bese ziziningi kakhulu abantu besifa ngenxa yokujikelwa kwama-spike emoteni ehambayo siyabonga shuwa hayi siyathokoza
amapolisa abesebenzisa lezi ndlela kulandela isinqumo esabekwa lidale le-High Court kumnyaka esanda kwedlula esokuba insimbi lezi zingasetshenziswa ukuze kubanjwe abashayeli abayabe bebaleka lapho bemiswa ngamapholisa kodwa lesi sinqumo bese sibangela ingozi eziningi zomgwaqo ukuthi amapholisa acine ebulalisa abantu abangelacala ikakhulu abantwana besikolo abayabe begade izimota lezi emadolobheni lapho okuvele kulo dubo lokusika kwezimota zokuhambisa ukuya emsebenzini lokuphindela emakhaya kulandela ingozi eyenzakale eMtare ebulele abantu abane yalimaza abaningi uzulu uhlale umkhosi okubangele ukuba lababona ngokulondoloza kwamalungelo oluntu lamalunga edayela ephalamende bakhuthaza uhulumende ukuthi angenele wakhokhelela ekwethulweni kwesinqumo esitsha ngusikomishini wamapholisa uMatanga inhlanganiso ebona ngamalungelo abasebenzisa imithuva lamabhasi e-Passengers Association of Zimbabwe PAS ibisemizameli yokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba isola ukusebenziswa kwensimbi lezi nginele isidu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
umthethwandaba waphezulu oyeHigh Court izolo wamukele isicelo sabantwana bakamoyi uRobert Mugabe owake waba umongameli welizwe sokuphikisa isinqumo sokuthi akhitshwe lapho abekwe khona ayibekwa endaweni yamakhawe e-National Heroes Acre eHarare esethula lesi sinqumo umahluli ujustice Fatima Maxwell lojustice Amy Tsanga bavumelene ukuba abantwana bakamgabe abathi ubona Musahoni Mugabe tinotenda Robert Mugabe Jr lobhela manja Tonga Mugabe banalo ilungelo lokuphikisa isinqumo esathathwa yinduna uZwimba esokuthi ithuna elilele uMugabe ligejwe ayingcwatshwa kutsha e-National Heroes Acre. Lesi sicelo sabantwana bakwaMugabe basikhweze e-High Court ngoba beke bayalelwa ngumthethwandaba kamantshi e-Oshinoyi owawusithi kabanalungelo lokuphikisa induna uZwimba. Izizalwane zabo leSouth Africa ezisikhombisa ebezivalelwe zisethethwa icala lokubulala isizalwane sawo leZimbabwe uMnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Esethule isinqumo sakhe emthethwandaba kamantshi Randburg eJohannesburg phezu kwesicelo sebail sabesilisa abayisikhombisa laba. Umantshi unkosikazi Hleziphi Mkhasibe uthe abukho ubufakazi obuqinileyo obunikezwe ngabatshutshisi lamapholisa obungenza kube yingozi ukuthi abesilisa laba bakhululwe ebail. Uthe isinqumo sakhe bekufanele asethule izolo kodwa umeli wabamangalelwa waseveza ukuthi umfakazi obethe abahlanu babamangalelwa wababona bebulala uNyathi ubuye wabesula lobu bufakazi wathi yena ubebaqamba njengabantu abaziyo hatshi abantu ababulala uNyathi. Uthe amapholisa ehlulekile ukuchaza ukuthi yiphi indima eyadlalwa ngumuntu wonke ngamunye ebulaweni kukaNyathi ngaphandle nje kokuthi bebeyingxenye yalabo abakhanda umuyi bamtshisa waze wafa. Uthe kuyacaca njalo ukuthi akekho phakathi kwabayisikhombisa laba owabanjwa isenza leli cala njengoba bonke babotshwa sekulensuku uNyathi ebulewe. Ukukhululwa kwabo lokhu ngebheyili kulethe intokozo enkulu kumuli abesilisa laba layo ebisemthethwandaba. Kodwa-ke umzala kaNyathi uMnumzana Mphathisi Ndlovu laye obesemthethwandaba uthe njengemuli badaniswe kakhulu isinqumo somthethwandaba.
Ebesibhekele ukuthi phela ikhothi imantshi izoqinisa mpela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba but-ke anyway akukho esingakwenza sicabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo njalo siyakholwa ukuthi mhlawumbe abakhiphileyo ngebheyili kodwa ngoba isala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa sisasele themba lokuthi isigwebo wazosihlola.
isikhulume seviyo labathuthisa unkosikazi Phindi Mjonondwane uJenny Studio 7 ukuthi lobanje bekhululwe ngebail balethemba lokuthi kusasele icala elikhulu ababhekane nalo.
Sinyanga ukushushisa sisamukela isimo senkantolo, sizoqhubeka nophenyo, kuzothuma uphenyo seliqediwe esike sizilungiselela ukuthi icala lizothethwa enkantolo.
Umantshi ulaye omangalelwa ukuthi bahlawule amaranda azinkulungwane ezintathu, 3000 rands yebail umuntu ngamunye, bengathintani labafakazi kulolu daba, njalo baphenduke njalo emthethwandaba mhlaka 7 Ntulikazi. Abathuthisi bake bazama ukuthi unkosikazi kamuyi unkosazana Nomsa Chuma, yena osesekhaya eZimbabwe, aphenduke kwele South Africa ezokutsho ukuthi kambe kukhona yini kwababuthiweyo uwambonayo elalabo ababulala umkakhe, kodwa ke yena wala isithi wesabela empilo yakhe. Omunye wabeZimbabwe owahlukunyezwa ndawonye lonyathi, yena kenelisanga ukutsho ukuthi kwababotshiweyo ukhona yini oyingxenye yalabo abahamba lonyathi bayambulala. Selokhu kuqale lonyaka ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zisenzwa yilabo abathi abantu bokuza abaphume baphele ngoba babathathela imisebenzi kanye nokudala amacala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ninguThuso Khumalo.
Kulesibotshana kwele Russia eselihlonisa icala lokubulala umuntu owayezihambela kwele Ukraine ngesikhathi ele Russia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Lokhu kuza ngesikhathi ele Russia lihlasela ngamandla kwele Ukraine. I-Associated Press ivika ukuba bekugcwele phamu intatheli zindaba emthethwandaba eKyiv kwele Ukraine ngesikhathi usayijeni Vadim Shaishmarin elethwa kuleyo ndawo. Umthethwandaba uthi wadubula umuntu owayezihlobela ibhasikili eChupakivka. Ubefakwe ebhokisini elincane emthethwandaba lo, njalo elindwe ngamasosha lamapholisa abehlome aphelela. Uhulumende wakwele Ukraine uthi kulabantu abaningi ababulawa ngamasosha akwele Russia anjengo Shaishmarin. Umnumzana Joyce Ngwenya ocubungula ezombusazwe uthi lokhu kudakazelelwa yinkokheli yamazwe entshonalanga.
Uzulu weUkraine lamanye amazwe e-EU le-Asia-America bazakamukela ukuthoniswa kwaVadim Shaishmarin, ibutho le-Russia elabanjwa kuthiwa ladubula umuntu lambulala. Empini kuvele kule mthetho yokuthi abantu abangathwalanga izikhali vele kabadushulwa. Kodwa sabona ukuthi lokhu kuzahlupha ukuthi babe sebethonisisa abanye, ngoba ukuze bababambe kulesi khathi bengazama nje ukuthi kathi sibasebenzise nje njengemzekeliso uShashin. Kodwa ngikholwa ukuthi kuzakuba lamarashi amaningi azabanjwa. Yena umnumzana Putin yena ngokwakhe ngiyofanele abe lecala, ngoba laba yisithunywa kuphela. Kumele ukuthi ukuthenshwa icala leli kutshengise ilizwe lonke jikelele ukuthi impi yobudlwangudlwangu kayiqondanga ilizwe lakathesi kalisadingi ube ukuthi kube le mpi. Ye, ngibona ngathi mina kuyinto enhle kakhulu, fanele siyamukele.
Kodwa umnumzana ngakuthoma Bhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uthi akuqedakali ukuthoniswa kukaShaishmarin.
Lokho esikuzwayo kasilaqiniso lakho ukuthi kuliqiniso, ngoba selokhu yasuka impi e-Ukraine, iNATO yavala abezindaba beRussia ukuthi batshele umhlaba ngokwenzakalayo. Indaba esizizwayo kuphela ziphuma kuma news journalist abuya e-America kumba beNATO abe-Europe. Kakula independent verification yodaba lolo okukhulunywa ngalo. Yikho ke kuba nzima ukuthi siphawule. Thina sikutshoyo ukuthi kumele thina sizwe okuvela kibo bona beMelika labeNATO, okuvela kuhulumeni weRussia, sikwazi ukuthi sidingisise isitolo iqiniso yipi. Kodwa kwakhathesi sizwa into evela ehlangothini olunye, lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi sikukholwe ukuthi into le kuleqiniso kumbe ngamanga, ngoba siyabona amanga amaningi akhulunywayo. Ngoba vele ngesiNgisi bathi in a war the first casualty is the truth. so iqiniso ke vele kasilaza
usenjalo usemdakani Paul izolo kusihlwa umise kancane ukuthi kunikwe ele Ukraine amabhiliyoni angamajumi amane amadola 40 billion dollars yokuthenga izikhali ukuhlenga abaphephela kwamanye amazwe lokunye sekuzathatha iviki ukuba idale lesenate kwele Melika lilungise udaba lolu kulabantu abaningi asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli ngele Russia ngohlolanja lonyaka. Kulamhlophe namhlanje sihlaziya izikhondiso ezethulwe nguhulumende weZimbabwe athi ngezokulungisisa umonakalo okhona kusimo somnotho welizwe ngokwandisa amabhanga ukufelezisa imali abantu lamakampani. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Kuqakathekile kakhulu ukunanza usuku lwe-Earth Day okwenziwa ngumabasa sonke isikhathi ngoba ezemvelo yizo eziphilisa uzulu inyamazana lakho konke okutholakala emhlabeni. Ukunanza lokhu kukhumbuza uzulu ukusungulwa kwenhlanganiso ezivikela ezemvelo. Ukunanza usuku lolu waqala ngomnyaka ka-1970 lapho kwethulwa imithetho eminingi yokuvikela umkhathi, amanzi, inyamazana lokunye. Kwaba isikhathi njalo sokubumba uhlangothi olubona ngezemvelo kule Melika kule-US Environmental Protection Agency. Lokhu kwakusenzelwa ukuvimba ukugugudeka komhlaba. Lo nyaka uhulumende kamongameli Joseph Biden uthethele elinye njalo inyathelo lokuvimba ukukhudumala lokugugudeka komhlaba ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Earth Day. Okwenziwa nguhulumende kaBiden kugoqela ukuvimba ukuganyulwa kwezihlahla, ukukhuthaza ukulondoloza ezemvelo lezilwandle, ukuthiwa kwenhlanzi ngemfanelo, ukubuthwa kwamaplastiki lokunye. Lokhu konke kungokunye okwaqala ukwenziwa nguhulumende kaBiden nonkosikazi Kamala Harris kusukela ngesikhathi bengena ezikhundleni. Babambisana labanye amazwe phansi kwesinqumo se-US-China Joint Glasgow Declaration esokulondoloza umhlaba ngokulwisana lokukhudumeza umkhathi. Uhulumende weMelika ukhangelwe njalo ukuba uzaqhuba umhlangano omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele uzahlolisisa okungenziwa ukuze kulondolezwe ezemvelo njalo kuvinjwe ukukhudumala komkhathi. Amazwe athuthukayo akhangelwe ukuba azancediswa ngokuqhuba inhlelo ezilondoloza umhlaba. Umnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ele Melika lifisa ukuba kuvinjwe inhlelo ezenza umhlaba ukudumale ngamandla. UBlinken uthi ele Melika lethula imizamo eliyenzayo ukuze livimbe ukugugudeka komhlaba okwenziwa yokukhudumala komkhathi. Uthi ele Melika lizazama ngamandla wonke ukuba umhlaba wonke jikelele uhlale ukusimo esingabhidlizi ezemvelo. UBlinken uncoba kakhulu okwenziwa ngababemele ele Melika emhlanganweni we-COP26 eGlasgow. Uthi ele Melika okwamanje lilandela isivumelwano se-Paris Agreement esikubeka sobala ukuba kumele kulondolozwe kahle ezemvelo uze uzulu aphile kahle emhlabeni. Uthi bazasebenza nenhlanganiso ezikuqhela eyamazwe akuzokazi le-Europe, e-European Union, uze kuvinjwe ukukhudumala komkhathi. Lolu bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Wezemidlalo undlela evalweni umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu phambilini komdlalo wabo neqembu le-Dynamos ngesonto. Intetheli zindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umlalendazi lizadibana le-Dynamos ngesonto enkundleni eBarber Fields kule minyaka embalwa. Iqembu le-Dimbare lancina ukunqoba eleBhoso kumidlalo yeligi, kodwa uMpofu uthi abangeke bathembele kuleyo mbali.
Umdlalo kwesikhathi ungawukhangela awufuni ukhangele ngembali ngoba okuzenzakala ngesonto uyabe ungakwazi. ngoba la Dynamos kathi siyalungiselela ngomakhayela lalapho ekhona number 1 ngoba iyakwanisa ukudlala ibhola number 1 ngoba ibikwanisa ukuhamba ithatha amapoints home and away and ngiyazi ukuthi babuya belikhulu baleqhubu elikhulu kakhulu abanalo ababuya nalo nevola ukuthi sibadle kwi-independence so umdlalo omkhulu okumele ukuthi lathi sinje njengeqembu silungiselele okuzwayo ukuthi sithole ama-points esiwafunayo
ngempela viki yedlulileyo kulabalandeli beqembu lalendaza abatshengisele besithi umqeqeshi umpofu esuswe esikhundleni kodwa umgadli weqembu lebhoso ulinus chikuwa uthi abalandeli kumele babuye ukuzokhuthaza iqembu ukuba linqobe
ebuye bezobulela igame bezofakaza njengenjayelo kanti asiyi ukuthi bebuye bezothethisa benzina thina ukubuya kwabo yikho ukuze senza lathi sithole i-3 points ongeze sizifuna onsanda
imvimbi yeqembu lebhoso u-Andrew Mbeba laye ugcizelele ukuba bazimisele njengabadlali unqoba ngensonto
ngimenzini futhi kodwa thina ukutrayina kwethu sirayithi ngumfokasini singuyigimeza plus kuthi okunye sabantu sizongabe sicritisiza kuthi ufanele but thina ufokasithu singimeza kuthi play Sunday's game.
Amaqembu lawa ehlukaniswa imiklomelo elishumi lane njengoba ele Dynamos le miklomelo ngamashumi amathathu ukuthi ele Highlanders lona le miklomelo elishumi lesithupha eminye imidlalo yevikile eshumi lanhlanu kwisigaba seCastle Lager Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo ngomgqibelo iqembu leNkezi Platinum Stars lizemukele le Tenex ngaseBaobab iqembu leRentals lizajibana leLebulawayo Chiefs naseNational Sports Stadium iqembu leBulawayo City lizadlala leZPC Caribbean ngaseBaobab Fields ukuthi iqembu leWawa lizanqikilana lele Harare City nase Ascot ngensonto iqembu leCapes United lizemukela eChickenini nase National Sports Stadium iqembu leManica Diamonds lizadlala leBlack Rhinos ngaseSakuba kuthi iqembu leTriangle lizadibana leCranbourne Bullets ngaseKibo ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Fridays lomkhuli womdumo kwamasikhandi osathuthukayo umxolisi Ndlovu uhamba ngegama lokuthi makhelwane inkunzi yegusu wontu kamelikomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Unkunzi udabuka elupane esigabeni sasekabela kodwa ucula ekwele South Africa leli lidlalate lakhe lesibili njalo isihloko salo sithi isakhelene nangu echasisa
emsulweni sengesikhathi singango 2 years ngiqale ngo-2020 ukuba ngethule iCD lokuqala ebelithi uvala sasengenza ke iCD lesibili
idlalate leli lilengoma ezilithumi lambili ezigoqela ethi amaphiko Jerusalema ponyongo kanye lethi imizuzwana
abangathanda ukuthenga umculo wakho uba kuthola njani?
Inamba inatholakala kuzona +27 72 62 02 780 +27 72 62 02 780 ngise South Africa ngise Joburg nje abantu abangabe se Joburg lapho siyabe singathintana kulezo numbers ema city angatholakala leso skadi mabe sixhumana segoli
abalandeli ke ubatshela wapha manje
ama city akhona nalapho kuba khona insimbi eyenzekayo ekhaya noma imcimbi nje yasemshadweni imcimbi yasima birthday party kuvumelekile ukuba ningasimema nathi size sibambisane nabo abalandeli bethu kulokho ababe bebhekane nabo kulowo mcimbi ababe bhekane nawo
uphuma ke enkundleni umakhelwane inkunzi yegusu ngale ethi Jerusalema
ebesifokela. Amapolisa eZimbabwe aselayo ukuba amise ngokuphangisa umkhuba wokujikela amaketani ahlaba amavili ezimoda abizwa ngokuthi ngama-spikes akade sebewasebenzisela abamakhombi. Izizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa ebezivalelwe zisetheswa icala lokubulala isizalwane sakwele Zimbabwe uMnumzana Elvis Nyathi zikhululwe namhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. Kulesotsha nakwele Russia eselitholiswa icala lokubulala umuntu owayezihambela kwele Ukraine ngesikhathi ele Russia lisanda kuhlasela ilizwe leli. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoKipps Dube.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.